Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana mtwakazi lamhlanje ngolwesine mhla ka 24 kuhlangula 2021 igama nguNtungamile Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje vedlula amakhulu ayisikhombisa 766 ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo uyedwa obhubhileyo. Umanyano wesadaki usuvumelene ukuthumela amabutho kwele Mozambique. Uthi njalo izijeziso ezetheswa iZimbabwe kumele zesulwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usungula uhlelo lokuqeda ukuthengiswa amahlayana kwezikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufuphe umuntu oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisikhombisa 766 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1692. Asebebanjelwe umkhuhlane bona sebephezulu kwenkulungwane ezingamachumi amane lantathu 43,480. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwezinye indawo ezifana lamalokithi akobulawayo angoqela inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,898. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,573. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu 715,056. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 451,793. Abakhokheli bomanyano wesadanki abahlangane eMaputo izolo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bavumelene ukuthumela amabutho ukuyancedisa uhulumende weMozambique ukulwisana labahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Kumbiko ewethule ngemva komhlangano lo isadaki ikhudaze amazwe angamalunga ayo ukuthi aqhubeke encedisa uzulu weMozambique othintwe yimpi ekulelo lizwe. Isadaki ithe njalo amazwe afakela eZimbabwe izijeziso agoqela iMelika kumele azesule. Kodwa iMelika yona ithi izijeziso lezi ziqondane lamalunga ezanu-PF kuphela athi uzulu jikelele. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Indaba yezijeziso zenotho le ukuchitha isikhathi isadaki ibifanele ukuthi ingakhulumi ngama-sanctions ikhulume ngalokho okuba ngama-sanctions. Isadaki ifanele ithika iZimbabwe i-government yeZimbabwe kayisuse ama-sanctions ewafake phezu kwabantu abangavunyelwa ukulila ngodaba lwegugurawundi abafaka amatshe okuhlonipha abedlule emhlabeni athathwe yi-government yeZimbabwe. Zimbabwe idilize konke kwathiweyo. ISADC ibifanele batshele ukuthi balungise udaba lwegugura wonde lombhuqazwe. I-government yeZimbabwe ihlonipha amalungelo abantu, ihlonipha umthetho, ihlonipha iconstitution, iyeke ubusela icorruption. Yikho ISADC ibifanele ukuthi kukhulume. Lokho kunye kungenziwa lokho leli zezo zenotho zizasuka. Kodwa ke bakhetha ukukhuluma ngento engelamsebenzi ukujeziswa kwabantu ababili abathathu ngamazwe asentshonalanga, bakhohlwa ngokujeziswa kwezigidigidi zabantu abajeziswa ngobuyanga lokuthwala nzima bebuswa iZANU PF kabi kangaka. Ama-sanctions yila aqondiswe ebantwini beZimbabwe yiZANU ngokubabusa kabi. Ama-sanctions yila aqondiswe ebantwini ababulawa ngegugura wondi lezihlobo zabo ezilokhu zisaphila ngaphansi kobunzima obukhulu zingavunyelwa ukulilela izihlobo zabo. Yikho iSADC ebefanele ikhulume ngakho, hayi lokho okunye kukhulumileyo.
Udaba lokuthi kuthunyelwe amabutho okuyalwisana labahlamuki kwele Mozambique lona ulubona njani?
Kuqakathekile ukuthi abantu beMozambique bavikeleke nxa kulobubi obungabe busenzeka omama labantwana njengalokho sasikube kubona abantu bebulawa ngendlela ebuhlungu. Ilizwe nxa liyabe lihlaselwe kungafanelanga kuyabe kufanele ukuthi livikelwe. Kodwa kayikho indlela ezavikela ilizwe leMozambique njengokuthi libuswe kahle, lihloniphe amalungelo abantu, inotho iye kuye wonke umuntu, kungabi khona umuntu obandlululwe enothweni, kungabi khona umuntu obandlululwe lulwa ngolima lukhulumayo kumbe ngendawo ahlala kiyo. Nxa ngabe bengakwenzanga khona lokho, kakula SADC engavikela iMozambique, akula United Nations engavikela iMozambique, kuzahlala kulobubi. Ububi buqedwa ngokubusa kahle, hayi amasosha. Ngakho ke iSADC kumele ithumele kakhulu ukuhlonishwa kwamalungelo abantu, ukuhlonishwa komthetho, ukuhlonishwa kweconstitution, lokuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu, inotho ifinyelele kuye wonke umuntu. Ngaleyo ndlela iSADC izavikela iMozambique, hayi ngezikhali nje kuphela.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Amalunga ebandla leMDC Alliance ehlukene ngemibono phezu kwenkuthazo yokuthi adinge igama elitsha phambilini kokhetho oluzayo. Bakhona abawusekelayo lumbono, kodwa kube labanye abagoqela umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa abathi ngitsho lokhu akusoze kwenzeke. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora wazisa ukuthi bazasebenzisa ibizo leMDC Alliance kukhetho ngoba esithi yilo elakhethwa ngomuyi umnumzana Morgan Tswangirai owayengumkhokheli waleli bandla eze elobelane isivumelwano lamabandla aphikisayo ayisikhombisa phambilini kokhetho luka 2018. UMonzora uthi ngenxa yokuthi isivumelwano lesi senziwa nguTswangirai emele iMDCT, kutsho ukuthi igama lokuthi MDC Alliance yilo abazalisebenzisa nxa kuyiwa kukhetho. Abanye bathi kungaba ngcono kusetshenziswe ibizo lokuthi MDC Chamisa, okuyinto esolwa ngabanye abathi ibandla akumelanga libe legama lomkhokheli. Inkokheli yebandla leMDC Alliance esizame ukukhuluma layo ngalolu daba ithe ayingeke yalulokotha ngoba luchisa phansi laphezulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkwanazi waqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lona igama elithi MDC selingcoliswe kakhulu kulabo abalithandayo, kodwa ke ngibuye ngisho ukuthi lokho akuzukuba lula ngoba leli gama selilembali nomlando othile wezombusazwe waseZimbabwe kulabo labo abalithandayo lelibandla ngeke kube lulu ukuthi nje bahlukane nalo nje kanjalo ngalokho ke mina bengithi kuzodingakala ukuthi baqale baguduze bahlolisise ukuthi emthethweni ukuthi baqhubeke ngegama elithi MDC sekujobelelwe okuthile ukuze lihlukane nalawo abangiswa ngabantu abanjengabo Monzora nabanye bavumeleke kangakanani ukuthi benze njalo ngoba kunokwenzeka ukuthi imijibila ebekwe ngabomthetho besebenzisana nebandla lelikhokhelwa nguDouglas Monzora kungenzeka ukuthi bahlanyele omaquphula yonke indawo ukuthi umuntu onyathela efake impahla ezithi MDC kungakhathalekile ukuthi isidobelelo sakhona ngubani uyabanjwa kungabe kuphephile na ukuthi balisebenzisele lo gama sebethe bajobelela ukuthi Chamisa noma ukuthi Nelson noma ukuthi bakudingisise kahle babe nesiqinisekiso sokuthi abazi ukubanjwa imijibila yomthetho ethiwe nguhulumende ethiwe izano bengabe MDC
khona ukuguqula ibizo lokhu ubona kungaba lomthelela na wokuthi ibandla linqotshwe kukhetho
angikholwa ukuthi lokho kungenzeka abantu ubukhokheli babo bayabazi ende akuthathi isikhathi eside ukuthi lokho bakubambe ngesikhathi kukhankaswa bayakubamba masinyane bavele bamazi umuntu onguyena okumele bamlandele nalelo gama noma bengalilahla baze negama elitsha elingasahuduli ingcekeza yonke nezibi bazokwazi ukuthi leli gama elitsha yilo elihamba nomkhokheli wethu esimkhethayo nalo esifuna ukuthi aphathe ngemva kokhetho ngokubona kwami ngeke balahlekelwe yilutho uma bengalilahla lelo gama kodwa njengoba ngeke ngatsho ngaphambilini kukhona indaba yomlando ukuthi sasuka la sawela la sakhuphuka la sakhilikithela la namhlanje sesila konke lokhu kuba lula igama nxa lingatshintshwanga
nxa kungadingwa ibizo kukhangelwe ibizo elingaba njani
ubona kwami igama ukuthi lona lithini akubalulekanga okubalulekile ukuthi abantu ubukhokheli ababuthembayo lababuthandayo babuthane ngaphansi kwegama elithini babuthane ngaphansi kwentende ebizwa ngokuthini lombala muni kuphela nje noma bengazibiza bathi ilelo bandla usihlahla abantu makuthi ngaphansi kwaleso sihlahla kulobukhokheli ababuthembayo ababuthandayo bazolandela igama ukuthi lithini akukaze kwaba yinto ebalekileyo noma eqakathekileyo okubalekileyo ukuthi limeleni lelo gama abantu balidibanisa lobukhokheli obunjani
Umnumzana George Mkhwananzi uhlaziya ezombusazwe. Amalunga enhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iyathuzi izolo atshise incwadi ezibonisa iholo lawo ama-payslips ngendlela yokusola iholo eliphansi alitholayo ngenyanga. Ukutshengisela lokhu kuqondane lelanga lokunanza amalungelo ezisebenzi ezisebenzela uZulu ele-Public Service Day. Imifanekiso esebulenjini itshengisa amalunga alinhlanganiso etshisa ama-payslips lawa njalo amanye esithi akukho angakujabulela ngalolu suku. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi okudanisayo ikuthi abenelisi ukuboleka imali emabhanga besebenzisa ama-payslips abo.
Umhlaka 23 June lilanga le public service day ngokunjalo iathuz layo ihlanganelane lamanye ama public servants wonke sijabulela ilanga le public service day kodwa ke thina bese sijabulela singabantu abalambileyo njengabantu abangababalisi okukade sakhala ngehole besizama ukuthi thina kuhulumende wethu eZimbabwe public service ministry Minister of Finance labo President Welizwe sizama kubatshengisa ukuthi bakhuluma ngesurplus ukuthi eZimbabwe kule surplus yemali efika kuma billion but uTeach lamhla kasayenelisi ukungena ebank anikezwe iloan ngokunjalo ama payslip labana basinikeza wona yiwo asincedisa ukuthi sithole ama loan ebank awasela ncedo ngithi so ukuze sibatshengisele ukuthi awasela ncedo awasasebenzi ukuthi siwachise sibatshengisa ukuthi ama slavery payslip is they give us a slavery salary salary that cannot be recognized by the bank that you bank with I bank lapho ongenela khona imali yakho yona leyo kodwa bese besithi awenelisi ukuthola i loan ngoba imali yakho incane kakhulu ngamafitshane besizama ukutshengisa uhulumende ukuthi sesikhathele ngemali engasincedisi ngalutho.
Umbiko lo uzafika njani kuhulumende lile themba lokuthi uzawubona yini njalo lizaqhubeka likhulumisana laye
ngokusebenzisa i-social media Twitter, Facebook, Instagram, Skype silethemba elikhulu ukuthi ngikhuluma lawe manje uMinister of Finance umkhulumeli usomlomo kaPresident uNick Mangwana laye uPresident uED uMinister of Public Service uMamvima uKane Matema imbuko yethu sebeyibonile ngoba labo bahleli beku social media ngaleyo ndlela indlela esesibona kungcono ukuthi sikhulumisane layo labo ngayo ukwenzela ukuthi ngoba singathi asibuthaneni siyenze imbikicho bahle bathumela abafana babo basibophe basichaye ukuengage lohulumende sikhuluma ngeholo asimanga asisoze sime sizasebenzisa zonke indlela nxa kufuna ukuthi kuyehlale etafuleni sizahamba siyehlale etafuleni nxa kuyikuthi kumele amalunga awe atuz agcwale emgwaqweni nxa ama covid restrictions esedlulile sizangena emgwaqweni ku social media sizakhuluma labo nsuku zonke ngamafitshane sivele sikhululekile ukuthi sikhulume labo ngoba ukuze kulungiswe vele kumele kukhulunywe
vele ukwenza okwelanga elilodwa kuphela yini lo njalo lizabe liqhubeka lisenza inhlelo ezehlukeneyo esikhathini ezizayo
umbikicho walamhla lo ubungowalami kodwa ke njengabantu abavele behleli befuna ukukhuthaza uhulumende ukuba abanikeze iholo labo eliyeneleyo siningi inhlelo ezizabe zibuya zisiya ngamalanga zisiya ngokuthi kulani okukhona
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla Umsakazo weZTN News uthi sokuvalwe inkantolo zabomantshi eziyisikhombisa elizweni ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Imithethwandaba le ivalisa weChinoyi, Karoyi, Karipa, Pindura, Mount Darwin kuthi eMutare kuvalwe yonke kamantshi kanye le-High Court. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa alondoloza iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 abophe abatshayeli bemijova labamabhasi abasebenza ngokungekho emthethweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani ma-Studio 7 enisakazayo. Nibingelela lonke. Ninokhulumayo nguPamona. Pamona Ngwenya ngapha eKezi eWard 5 koBhewula. Ngaphasi kaCouncil uMadala Boyindebele. Ngibe ngicela nje ukuthi njengoba abafowethu nyezwa bakhuluma everyday ekuseni. Hayi, singafaki inhlamba makhiwa. Singafaki inhlamba. Inhlamba kayisiyo elungisilizwe noma inhlamba isiyo. Akusibi ikhambi lokulungisa izinkinga. Asikhulumeni nje amakomplaini wethu. Singalwi. Ukulwa kakusikho kwakhilizwe. Kwakhilizwe kubekezelelana makhiwa. Hayi, ngiyabonga makhiwa. Mina nje into engicelayo Studio 7 lapha ngile nkinga enkulukazi. Njengoba kuthiwa abantu abafele ebhalansi. Malakwe amadata akhona akasiwatholi mina nginenkinga kakhulu sibili yokuthi ngithole isithupha mangisiyalanda isithupha lebhethi bantshela ukuthi ngiyebuya lamadata certificate manje amadata certificate shiwa hayi mbona ngathi kuzima hloko zami kuzima ngoba abantu abasele eBhalakwe mbona ngathi amadata certificate akhona akatholakali ngicela lisicelele uhulumeni ukuthi angasinceda kanjani ngoba siyizalo yeZimbabwe phela kanti manje masingasathola amalungelo noma singasela abazali bethu kodwa ke phela ngaba sizamele ukuthi sibe loyo le ndlela yokuthi sithole izifanelo zethu kasili nabo kodwa ke ngicela nje khona lapho angili namuntu kodwa ngimbuza khonapho ukuthi amadata njalo atholakala ngaphi ukuze mina ngiyesizakala nami labanye ogogo khonapha bahleli labazukulu mama bakhona sebabaleka kwazi ukuthi bangaphi kodwa babatshela ukuthi bebuya lezincwadi zabomama.
Sanibonani, sanibonani nonke balaleli nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Ye, ngibafisela ngamunye ngamunye ukuphila nokuphepha kulolu bhubhane le-COVID. So ke lapha nginombono nyana wami lami omncanyana. Ngizathi nami ngiphawule khona lapha. Ngizwa kuthiwa khona kuyabhaliswa ukuthiwa khona laba bantu ababesempini nalaba ababencedisana labo kulwelwa uzibuse ukuze bathole imali. Bese ngizibuza ukuthi hawu bakithi njengoba abantu laba baningi kangaka imali engaka iyovelaphi. Njalo abantu khona kahle kahle ngiwabona usuphilisa uphilisa ukuthi ubaholele. Uyabo sibacindezele kokuqala nokugcina. Usibayenze babe isiphuphu kwezokuqala nezokugcina. Into engasiza abantu ukuthi kuvulwe amathuba emisebenzi. Abantu beqhatheke besebenze bekhona ukuziphilisa. Ngoba ma ubaholela kanje wena uyabukhakasa ukhakasela ukuthi bakuvotele. Kusizakala wena kusizakala bona. So ke bakithi zamani ukuthi nithuthukise indawo leyana lizwe leliyana livuke lime ngezinyawo lifane nakudala. Uthi ma ukungena edrobheni ukunuka ikunukelela kahle umoya ofresh. Hayi manje uthi mawungena lapha kunuka uthuli dust ungathi usemlageni ezinkomo. So ke mina ngibona kuwumbono wokuhlakanipha lo nalabana abakujabulelayo ukuthi khona sizathola imali sizathola imali bajabule ngobuphukuphuku. Ungangcono lithi khona lithuthukiselwe ilizwe lenu abantu bebuswe kahle izimali zilondolozwe kahle kuvulwe amathuba emisebenzi abantu besebenze bekhona ukuthuthukisa impilo zabo. Ngiyabonga okhulumayo lishagwane elikhulu ukhanya ninqube esigabeni sako siwo kwela seplant.
Njani basakazi baka Studio 7 njani maqhawakithi hayi siyabonga into elisizela khona siyabonga kakhulu nalezindaba abayifihlayo siyabonga ukuthi nanaziveza nithi mina unguthulane mina insizwe ezala kwagodla umnyama hlaba ayithwale phansi kwenduna usibasa nithi mina ngike ngiphawule kancane nangendaba yezinduna zakithi ngapha emasouth nemanorth nithi mina abake bayeke lezi ndaba zabo ukuthi bangene kule zinto zepolitiki izinduna zakithi zonke azihlangane zilwe lini nento egugrawundi silwe bayeke ukudizwa ngeemoto ubedizwa umnangagwa ngeemoto abakuyeke lokhu ukuthi badizwe umnangagwa ngeemoto ngoba umnangagwa ubayenza izilima abakuboni bona lokhu ukuthi bona njalo bona and indina zakithi ziyakhohlwa ukuthi zona is not from the politicians they are traditional leaders sizozihlonipha kanjani zona indina zakithi emalokhu ezilandelana into zamapolitiki indina zakithi kazikuyeke lokhu ngoba sofika isikhathi sokuthi sihambe thina bese sihamba singazihloniphi noma sesenza izinto ezo isola kanjani ngoba ziyakhothuzana zihola umphakathi zihola abantu bezigaba bazo but izona ezihamba zidayisa abantu bomphakathi induna zakithi lezi lezinduna ezingathi zikholela ngombila njengathi zikholela ngombila induna zakithi manje induna zakithi azike zivuke ziyeke ukuzicabangela zona izisu zabo noma uzicabangela zona themselves inhamba zivumela amaChina lamaChina akhona la they are useless futhi.
Bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kupupe abantu abedlula amashumi amane 43 ekudubukeni kwebomba emkambo esigabeni seTigray kwele Ethiopia lapho kulempi khona. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo umanyano weUnited Nations usuyethule ugwalo oluveza ukwephulwa kwamalungelo oluntu kwele Iran. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo wethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwehlisa ukuthengiswa mahlayana kwezikhali ikakhulu imibhobho. UBiden uthi abathengisa izikhali lezi bazathathelwa amalayisensi nxa bengatholakala bezithengisela abantu abangalungelanga ukuba lazo. Uthi njalo kumele bahlolisise imbali yalabo abathenga imibhobho babe leqiniso lokuthi balungele ngokusemthethweni ukuba layo okuthiwa ngama-background checks ngesiNgisi. Udaba lokubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho ludaba oluhlupha kakhulu eMelika. Ngomnyaka odluleyo udlakela lokubulawa kwabantu ngemibhobho lubikwa luqonge kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Isinqumo esithathwe ngumongameli Joe Biden siqhakathekile kakhulu ekuthini impilo zabantu zingalahleki ngendlela esibona kusenzakala ngokudutshulwa esikhathini esiningi ngabantu abavele kahle kahle kungamelanga babe lemibhobho. So kushukuthi lana ngibona ukuthi umnumzana uBiden uyihlolisisile le ndaba wabona ukuthi inkinga ikakhulu kula ma-gandilers athengisela laba abantu imibhobho. I think umbhobho into ongamelanga iphomba ukuthengiswa nje ungathi yiswits yesitolo ukuthi umuntu uyaphomba ukungena as long as ule mali uthenge. Ngoba umbhobho ukwakhiwa kwawo wakhe umbhobho wenzelwa ukuthi ubulale. So ma uzibuza ukuthi okay impopo le iphomba ukuthengiswa nje mahlayana umsebenzi wayo ukuzoba ngwani? And siyabona abantu abaningi baphuma ku-COVID situation le abanye balahlekelwa imisebenzi and kulento nje eziningi ezenzakalayo ezicasula abantu. Abanye abakwazi ukuthi badile njani le nhlupho zabo ezifana lalezo. So basuke bakhiphele inhlupho zabo phambi kwabanye abantu okungela apparent reason. Sesibone since uBiden take over uba ngu-president kama mass shootings asenzakele maningi kakhulu. So kuyatshengisa ukuthi sokumele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo and le nto enziwe ngu-Biden ukuthi aprotect ama-citizens innocent abuphomba ukubulawa nje mambande kungela reason ngabantu ongamelanga babe le mpopo. I think ngibona mina kulinyathelo elihle kakhulu elizosiza impilo zabantu.
UBiden ukhuthaze njalo amalunga ePhalamende aweCongress ukuthi aphume lo mthetho oqinileyo ozavimba ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Ubona lokho kungenzeka yini nxa sesikhangela njalo lokuthi abantu beMelika kungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla bakhanya bayayithanda impopo yabo?
Kuliqiniso ukuthi ama-Americans by nature bayayithanda impopo yabo and abafuna ukuzwa ngayo. Kodwa I think into ekhulunywa ngumnumzana uBiden akusikho ukuthi uthi ufuna abantu bengasabi le mpopo. I think uthi yena kufuneka abantu abanikezwa imibhobho le babe responsible. So iproblem ekhona manje nge-Congress ukuthi into zonke sezibhekwa ngeso le party. So it's very partisan. Ama-Republican asedecide ukuthi vele afuna ukufrustrate umbuso kaJoe Biden asebedisa ukuthi ayikho into abafuna nje ukuthi iphumelele. Sibonile bezama ukuthi baphase ibhili yama-voting rights le bayibhuqa phansi esenethi yama-Republican yahluleka ukuthi iye phambili.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Bedlula amakhulu ayisikhombisa 766 ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kubhubhe oyedwa. Isataki sivumelene ukuthumela amabutho ukuyalwisana labahlamuki kwele Mozambique. Ithi njalo izijeziso ezetheswa iZimbabwe kumele zesulwe. Umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, usungula uhlelo lokuqeda ukuthengiswa amahlayana kwezikhali. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.